UMateyu isahluko sechumi lesikhombisa. Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetro loJakobe loJohane umfowabo kaJakobe wakhwela labo entabeni ende bebodwa. Waphenduka isimo phambi kwabo. Ubuso bakhe bakhanya njengelanga, lengubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Kwase kubonakala kibo uMose loElija bekhuluma laye. Ngakho uPetro wathi kuJesu,
Nkosi, kuhle uba sibe lapha. Uba uthanda ngizakwakha amadumba amathathu. Elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, lelinye libe ngelikaElija.
Kwathi esakhuluma, iyezi elikhanyayo laba sibekela. Kwezwakala ilizwi eyezini lathi,
Lo uyindodana yami ethandekayo. Engithokoza ngayo, zwanini yona.
Kwathi sebekuzile lokho abafundi bawa phansi ngobuso babo, besaba kakhulu, kodwa uJesu wasondela, wabathinta, wathi,
Sukumani, lingesabi.
Sebephakamisile amehlo abo kababonanga muntu, kuphela uJesu yedwa. Besehla entabeni uJesu wabalaya, wathi,
Lingatsheli muntu ngalowo mbono ize ivuke kwabafileyo indodana yomuntu.
Abafundi bakhe bambuza bathi,
Pho batsholoni ababhali ukuthi uElija ufanele ukufika kuqala na?
Wabaphendula wathi,
uElija uzafika impela, uzakubuyisela izinto zonke. Kodwa ngithi kini, uElija sewafika, kabamazanga, kodwa benza kuye lokho abakuthandayo. Kunjalo lendodana yomuntu iza kuhlutshwa yibo.
Abafundi basebeqedisisa ukuthi wakhuluma labo ngoJohane umbhaphathizi. Kwathi sebefikile exukwini, kweza kuye umuntu, waguqa phambi kwakhe, wathi,
Nkosi, akuhawukele indodana yami, ngoba ilesithuthwane, iyahlupheka kakhulu, ngoba iwele kanengi emlilweni, futhi kanengi lemanzini. Ngilethe kubafundi bakho, kodwa behlulekile ukuyisilisa.
UJesu waphendula wathi,
Oh, sizukulwana esingakholwayo lesonakeleyo, koze kube nini ngilani na? Koze kube nini ngilibekezelela na? Iletheni kimi.
UJesu wayikhalimela, umoya omubi waphuma kuyo. Umfana wasila kusukela kuleso sikhathi. Abafundi basebesiza kuJesu bebodwa bathi,
Kungani sahlulekile ukukhupha na?
Wathi kubo,
Kungenxa yokukholwa kwenu okuncinyane. Ngoba ngiqinisile ngithikini, aluba lilokukholwa okungangohlamvu lwemastade, lizakuthi kulintaba, suka lapha uye laphaya, iza kusuka. Kaliyikwahlulwa lutho. Kodwa lolu hlobo kaluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka langokuzila ukudla.
Besahamba-hamba eGalili, uJesu wathi kibo,
Indodana yomuntu iza kunikelwa ezandleni zabantu. Baza kuyibulala, kodwa ngosuku lwesithathu iza kuvuswa.
Badabuka kakhulu. Kwathi sebefikile eKapenaume, abaqoqi bemali yetempeli beza kuPetro, bathi,
Umfundisi wenu uyayithela imali yetempeli na?
Wathi,
Yebo, uyayithela.
Esengenile endlini uJesu wakhuluma laye kuqala esithi,
Uthini na, Simon? Amakhosi omhlaba amukela kubani imthelo? Kumadodana abo ingabe kwabezizwe na?
UPetro wathi kuye,
Kwabezizwe.
UJesu wathi kuye,
Ngakho amadodana akhululekile. Kodwa ke ukuba singabakhubekisi, yana olwandle. Uphose ingwegwe uthathe inhlanzi ebanjwe kuqala. Kuza kuthi usuvule umlomo wayo, uza kufumana imali, uyithathe ubanike, ibe ngumthelo wami lo wakho.